isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 14 kuMfumfu 2024 ngoCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kwenziwe ama-roadshows kukhulunywe ezikolweni ama-fanpage nakuma-club babe phansi egrawundini ebantwini ukwase wonke umuntu umuntu ekliniki.
Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthi enqabele ukumemetheka komkhuhlane wamaqhubu we-mpox kulandela ukufunyanwa kwabantu ababili elizweni behlaselwe yiwo.
Into esikhalaka yethu idongethu ukuthi njengoba ilizwe lelizalelwethu okhokho bethu balilwela sicela ukuthi lathi sijabule emathi sendaweni. Isithaza shopu esilazo yikho lapho esithola khona imali.
Bathi bathwele nzima abemba igolide bephansi kwekampani ye-Turf Gold Mining Company ekezi. Iqembu lenguqu eleZimbabwe Warriors linqikilana kwamanje kwele-South Africa nele-Namibia emdlalweni we-2025 AFCON qualifier. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthi enqabele ukumemetheka komkhuhlane wamaqhubu e-mpox kulandela ukufunyanwa kwabantu ababili elizweni behlaselwe yiwo, omunye eseMberengwa kuthi njalo omunye eseHarare. WeMberengwa ngumfana oleminyaka elithumi lanye obikwa wayethekelela kwele-South Africa, kuthi weHarare ngowesilisa oleminyaka engamajumi amabili lane owayeseTanzania ngenyanga edluleyo. Ugatsha lwezempilakahle luthi izibonakaliso zomkhuhlane lo zigoqela ukuqhuqho, ukuqhubuka, ukukhathala masinya, ukutshaywa likhanda lomphimbo obuhlungu. Impox ibikwa ivikelwa ngokungakwabelani kwempahla lalowo ohlaselwe yiwo, ukugeza izandla lokungayi emacansini lomuntu olomkhuhlane lo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe nonkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Zikhona izaziso ngoba ndongangena umhlangano we-Residents Association ngabona umne umama omele i-health udina wakhuluma nge-mpox wabatshela ozakhamizi watshela bonke abadebese emhlanganweni ngendaba ye-mpox. Ngazokuya beclinic ngaphica ukuthisisa kayo bekhuluma ngayo beyikhuluma i-mpox. Kukhona sibili kodwa mbona ngami kuyasikela kufuna ukuthi ngabe kufakwa yonkinza kuhlanyeke lamaphepha amafulayers angena amaphepha akhuluma ne-mpox ngoba nawuthi uyatshela mangikhazanyana nakuthi yayibika bizibambe solo mkhuhlane omutsha e-mpox babe bekumangala sokuthi ukhuluma ngani abantwana babe bekumangala. So besifisa kuhlatshelwe kakhulu koBulawayo njengoba usubonakeli eMberengwa lapha kuseduze kulula ukuthi umkhuhlane uhambe ilizwe lonke uzofika uhambe ilizwe lonke uzofika langaphakithi koBulawayo.
Yiziphi ezinye indlela ebezingafinyelela ngcono izakhamizi ukuthi zibe kwazi ngomkhuhlanelo?
Zinengi indlela okungasetshenzwa komkhuhlane lowo kube sebantwini ngoba abantu abaningi khathesi abasebandaba lama-TV abasebandaba lama-radio abawalaleli. Ube khona ukuthi inhlanganiso zikhona ikakhulu zona bezezi-health lama-organizations anjengama-obupra ama-Residents Associations wonke kwenziwe ama-roadshows kukhulunywe ezikolweni kukhulunywe kubikwe emasontweni kukhulunywe kubikwe nakuma-clubs kube nabantu abazahamba bekhuluma njengebhokibhela izabinhle kakhulu njalo nayona bebe ngiyitshoyo ezinhlanganiso ezikhangele neze-health babe phansi egrawundini ebantwini ngoba se wonke umuntu umuntu eklinic njalo abantu abaningi bathanda abezempilakahle
baxwayisa ukuthi abantu begeze izandla njalo lo ongabe sehlaselwe ngumkhuhlane lo ahlaliswe yedwa ubona ngani abantu bengakwenelisa yini khona ngapho
Lo nkosikazi Patricia Chabalala isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Akucaci ukuba inkokheli entsha yabalwa impi yenkululeko iza kwenzani ngodaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa okhuthazwa ngabanye abakubandla leZANU-PF ukuthi aqhubekele phambili esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Abakhokheli benhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association engaphansi kwebandla elibusayo basanda kukhetha umnumzana Sifa Sincube labanye ukuba bephathe inhlanganiso le ebikhokhelwa ngumnumzana Christopher Msangwa okhe phansi kukhetho oluqhutshwe kunsukana ezedluleyo eGweru. Kasenelisanga ukukhuluma lo Ncube ngodaba lolu kodwa kulabanye abakhethwe laye okuthiwa basekela ukuba uMnangagwa aqhubekele phambili esembusweni loba yena esithi usefuna uyaphumula. Kusiyafika umnyaka ka-2028 uMnangagwa uzabe esehlale embusweni okweminyaka elitshumi. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Evidlela Ncube okuhlanganiswa elwela amalungelo oluntu i-Consumer Rights Association of Zimbabwe.
Ukulahla kukamtswango abaningi bebelindele ukuthi vele akazukubuyela ngendlela aziphatha ngakhona, ngendlela axoxa ngakhona labantu, akhuluma ngakhona labantu, ngendlela futhi alwisana lakhona lo Chiwenga u-vice president for u-2028. Ngakho-ke baningi akade bekhangelela ukuthi kazukubuyela ngokuba amahoveti ngokwanda kwawo siyananzelela kunye labasesibuthweni labanye abangaphandle nje abathi kakuhlonitshwe i-constitution uMnangagwa aphelele ku-2028 kungayiwa phambili. Ngakho-ke kuzaqinisa uJiwenga ngokubona kwabo.
Ubona ngazani abalwa impi laba asebengena esikhundleni balakho ukukhankasela yini ukuthi uMnangagwa ahlale ehhovisini?
Angiboni ukuthi baza kwenza lokho. Okokuqala, ikwayena uMnangagwa ngokwakhe usephume kaningi ekhuluma ngokuthi kala njongo yokuthi ahlale kuze ukwedlula u-2028. Useyiphinde kaningi leyo nto leyo. Kanti-ke kunzima ukuthi ahlale esihlalweni xa ukhangela i-constitution yethu, ukhangele kunye leyezanu yona ngokwayo, ngokuba layo iyavimbela ukuthi kube kungabi lula ukuthi umuntu ahlale kuze kube phakade ngendlela emiswe ngakhona. Ngakho-ke angiboni ukuthi ukhona oza kukhwabitha khona lokho, ikakhulu njengoba laye umongameli kwenze kwacaca lanxa singakwazi ukuthi inhliziyo yakhe imenjani, kodwa lokho akukhuluma ebandla uthi kala njongo yokuhlala. Ngakho-ke ngibona sengathi ke babe bezakhankasela uJiwenga ukuthi abe nguye umongameli kusuka ku-2028 kusiya ngale phambili.
Awusoze kubonakale khonokho.
Iziphithiphithi phakathi kwenhlanganiso zepolitiki vele ziyatholakala. Kulanto okwamanje singathi sile siqiniseke ukuthi kuzahamba njani. Yinto yokubona ngokusa kwamalanga, ngokuba ipolitiki isikhathi side kakhulu nxa kusuka manje ngo-2024 usiya ku-2028 kusele iminyaka engu-4 nengezinto ezingaguquka kakhulu ezingenza ukuthi ipolitiki yethu ime ngendlela esikade singayikhangelelanga. Kanti-ke inyanga nje yodwa iyaguquka ezepolitiki ngendlela enkulu kakhulu. Ngakho-ke kusesenzima ukwazi ukuthi ngo-2028 kuzahamba njani, ku-Congress yezanu ezakhetha ozangena ngo-2028 kuzahamba njani. Asikabi nesiqiniseko sokuthi upresident kazi kufuna ukungena kazi ukutshintsha ingqondo yakhe, asikasiqiniseko njalo ukuthi kazi ukusekela umongameli wakhe. Kuseseyizinto ezingacacanga okwamanje.
Lo umnumzana Evidlela Ncube okunhlanganiso yelela ilungelo loluntu i-National Consumer Rights Association obexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Abemba igolide ongekho emthethweni abazakala ngokuthi ngogweja kumbe otshekeja bakhala zimadonsi e-Legion Mine esiqintini segezi emgodini ophansi kwenkampani i-12 Wall Mining Private Limited besithi batholise nzima ngabantu abakhokhela inkampani le. Iningi labo likhala ngenketabethabi ukuthengelwa igolide labo ngentengo ephansi, ukudilezelwa izindlu eseduzane lomgodi lo lokunye. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda, owethelekelele eSun Yat-sen eGezi, uzethulela lolo daba.
Bazonde baganunu abo abemba igolide endaweni le. Abathi bagepha nzima igolide kodwa abatholi lutho ngoba inkampani yeTefwal kayibhadali ngemfanelo. Nunzana Mzinga encube ngomunye ogepha igolide emgodini lo lezinye indawo eseduzane eziphansi kwenkampani le.
Into ekhona lapha ayiqondakali. Yikho sicina sesikhuluma ukuthi abantu abasiphatha kubabavela empumalanga abasebenzi abasiphathi kuhle.
Iningi lithi Tefwal Mining badlula abantu abavela ezigabeni zemathelelend. Mnumzana Mandla Sibanda isekamuzi salindawo.
Sebenza nzima angilamncedisi kodwa-ke incazelo siyafika ngale ngegolide ngangithathela ama-percentage 35% ethathwayo. Abantu abavela eGarari asibazi ukuthi bavela baqhatshana bona bodwa amashona wodwa ngena amaNdebele abe seqhatshelwa phandle ukubana ngani amaNdebele labana babe lithunywa futhi phakathi kwamaNdebele ngani kulobandlululo ukuthi amaNdebele asetshenziswe ngendlela engayisiyo.
Izakhamizi zakulindawo zithi abaphathi ntambo bomgodi lamapholisa bayakhahlambeza bona bezama ukuziphilisa. Unkosazana Feskel Khumalo ulevinkile endaweni le.
Sininto esikhala-ke ye-freedom yethu ukuthi njengoba ilizwe leli salilwela okhokho bethu balilwela sicela ukuthi nathi sijabule imali sendaweni yethu. Isiphazashopu esilazo yikho lapho esithola khona imali yokuthi sponsor kwetha into abayifunayo ukuthi basidilize khona ekungeneni kwabo. Asingeke sibe lolwazi olujulileyo ngabo ngenxa yokuthi bathi indawo le bayipheka yonke ingeyabo. Masifingo yibo abanikazi bemali abantwana balapha sokuthiwa sihambe.
Amazi kamakhumala agcizelelwa ngumnumzana Meluleki Moyo othi uzwisa usizo okwenziwa ngabanikazi bomgodi we-Legion Mine.
Amadlajela kahle-kahle-ke yabe ngiyoke bethuma isebenza kungwenye khazi uyahlukumeza abantu kakhulu bathi sidilize imikhulu siyakeza izinzinzo njengazo lezi but ma usuyakhile sokuthiwa uyakhe njalo e-Rome sokumele udilize suyakhile suyakhona futhi usuyakho suqedile mpeleni susifakela amatrosi ngomamalo abuye afika adilize athi uyakhokomthethweni.
Umnumzana Mthuthu Zincube odabuka enkayi uthi selomnyaka egebha igolide kulindawo kodwa katholi lutho njalo umuzi wakhe uyachitheka.
Njenjenjenjisiwa nethemba sebalekile ma selesikhathi side 1 year ngekho ekhaya sengisaba khona lokubona nje hhayi kumnyama khona leyo angazi ukuthi ngiyetholani akumangalisi noma athola sewulincuwa vele.
Omunye wabaqondisi bomgodi we-Legion Mine umnumzana Happiness Majaji omunye osolwa kakhulu yizakamizi labogweja besithi ulobandlululo uyakulandula lokho.
The community project. Muda angatoli good like in the Utah neighborhood, yes, to come and read the contract, but most of them.
Indawo le yeSun Yat-sen eGezi elomgodi lo ingaphansi kwenduna unyaka zonke. Kodwa akula mthetho omnika amandla okuvala i-Legion Mine okulabantu abahlala bemtshela ukuphathwa kubi ngabaqondisi be-Tefnel Mining.
Ayikho i-Task Force ayo ukuthi senze. Awukho umthetho. Umuntu uzaqhatha umuntu willingly ngendlela afuna ngayo. But I think lawo general abantu bakithi they have to benefit through into zan as ama-mining area. What are they doing to the schools, to the clinic? Are they helping yet? Bobathatha nje kuphela gold. Because sithi kuyafuna abantu bathi sit down ama-miners, traditional leaders, lama-business people. Abantu bathi nibakhe ini isigaba soleso.
Ngaphandle kwakho konke lokho ukeliwa kakhulu kulendawo lapho tshekethi abagamulana khona ngamabhemba amapholisa eSun Yat-sen athi ngenyanga epheleleyo kulomunye ubaba obulewe kubangwa indawo yokugebha igolide. Mnumzana Divine Munkulu udabuka ePhinga ugebha kulo mgodi.
Into esesiyayikhuthazana ukuthi njengoba saza uzodinga imali so mase sibulalana sesinjani bengasivalela lapha siyasebenza. Nawe uyatshela umakhelwane wakho nawe ube ngugayidi kamakhelwane.
Baminyene njalo tshekethi abakhe izinto ezidilizwa-ke yile imine. Uyakhala ugweja umnumzana Godfrey Nyathi othi kabatholile amanzi kulindawo.
Ama-security athi kanungikhombe ukwenzela ukuthi ube la manzi ikokho abantu ababathandayo bafika bababizele phakathi khuhlani sisiba mningi kakhulu ngenxa yokuthi bafostela ukuthi abantu banjani bakhombe. Angcono sincedise uhulumende asincedise ukuthi kathi uphile abantu asikwazi umbe kule-tribal ezinini.
Otshekeja basendaweni le abedlula inkulungwane bathi kumele uhulumende angenele ukwenzela ukuba basebenze ngcono njalo benelise ukuphandela imuli zabo. Ngiyimele Studio 7 eSun Yat-sen eGezi, Matholeni South Province, igama lami ngeza Jesus Banda.
Bathwele nzima abakhubazekileyo eVictoria Falls ngesikhathi isimo somnotho siqhubeka sisiba lukhuni, umkhathi womile njalo
lenhlelo zosizo zingekho. Kubika uNokutaba Dlamini.
Libalele likwazi umhlaba edolobheni leli lapha esihlangana labafelokazi abakhubazekileyo abalimela linjalo bezama ukuziphilisa ngemisebenzi yezandla. Emsikeni weMoringa sihlangana lomfelokazi uKholetha Ncube wemfelandawonye okhubazekileyo njalo ondla umzukulu wakhe ngemva kokunyamalala kwendodana yakhe.
Lapha kithi eVictoria Falls kuba labanye abatsheli abanye ukuthi namhlanje kule ndawo enje uyabona sevela khona sesiphiwe thina. So uyabunga ukwenza ukuthi uyabucabanga ukuthi yibo abanikwayo bodwa thina abanye esinje siyancipha.
Sixhumane njalo lonkosikazi Nyasha Manjazi owafelwa ngumkakhe enyathelwa indlovu ngomnyaka ka-2017 ekhubazekile enjalo kaphilanga emzimbeni.
Kubuhlungu abanye bayakuhleka ngesimo okiso njalo lebhizimusi kalihambi emavinkilini intengo iphezulu ngapho ngikhubazekile nilabazukulu bokugcina njalo.
Abafelwa ngamakhosikazi abahlala edolobheni leli labo bathi kabatholi usizo kuhulumende. Umnumzana Walter Ndlovu ophila ngokubamba-bamba uthi abakhubazekileyo kulomhlubulo weMathebeleland North baziwa ngokubandlululwa uthi inhlelo ze-social welfare kazifinyeleli kibo.
Akulandele awusebenzi awula grant enikwaigovernment ye-disability kulama-challenges amaningi. Ukuthi ngabo bayenze ukuthi basinike izimali zokusenza ama-projects sibe sustainable manje konke kulokho.
Umnumzana Isaiah Chipepura ozisebenzayo ekhubazekile uthi badonsa nzima.
Yona inyama ngaphandle kokuthi kathesi sithi kwesinye isikhathi lako uyabusidla ezangaphakathi sengagcina ukungena ebutcher. Okunye kwangukona sesibhalwa iqolo sibhalwa izikwerede enkukhwini ngapha. Ngiyanje ngumuntu o-diabetic. Iredi meat andisakhuthazwa, ngikhuthaza ukuthi ngidle zona ezama-white meat lawa. Kodwa ke imali zokuyathenga kwangona hhayi kunzima. So nisinkwa sesenza sokuyi-history ukuthi sake sadla isinkwa. Okunye kwangona ungathola kona okuyi-flour sosidla isimodo sona leso kumbe amaqebele ngona.
Udaba lokunganakekelwa kwabakhubazekileyo luke lwahlafunwa edalela ephalamende ngeviki ephelileyo kukhuthazwa uhulumende ukuba afukamele laba. Kubuye njalo kwaba lombuzo ukuba sekuhanjwe ibanga elifika ngaphi ngokuholiswa imali lokudla abantu bemadolobheni. Umholi wezehlakalo zephalamende lezomthetho wakuleli umnumzana Ziyambi Ziyambi wathi sebeqalisile ukuphathisa kwezinye indawo. NginguNokuthaba Dlamini wendaba zeVoice of America ngiseVictoria Falls.
Sizizwe ngamaphezivela omanye amazwe ngamaphitshane. Ele Israel namhla libulele abantu abafika phose amajumi amabili kulandela ukuhlasela isakhiwo okuhlala khona uZulu kwele-Lebanon lapho elithi bekulebutho le-Hezbollah elilwisana lalo. Ele Melika namhla linanza ikhefu le-Columbus Day. Kolunye njalo udaba lweMelika abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulesi zalwane selizwe leli esitholakale silemibhobho embalwa ngesikhathi wayengumongameli umnumzana Donald Trump ikakhazisela ukhetho ngomgqibelo eCalifornia. Kweziphathelene leMelika, abesifazane bakhangelelwe ukudala indima enkulu kukhetho oluzaqhutshwa lonyaka. Eminyakeni esanda kwedlula bekule besifazane abaningi babhalisele ukuvota njalo bavota kwedlula besilisa ngokhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020. Loba bengavoti okufanayo, uvota kwabesifazane kuveza usekelo lwelinye ibandla elikhulu. Udaba lolu lilethulelwe nguTabo Kancube.
Kusukela ngomnyaka ka-1984 banengi kulabesilisa abesifazane abavota kokhetho lukamongameli. Inhlanganiso ye-Center for Women in American Politics ithi kusukela ngomnyaka ka-1992 abasifazane abavotayo basekela kakhulu ibandla lama-Democrats kule bandla lama-Republicans.
Not only do women turn out more than men, but they live longer than men.
Abesifazane abavota bebanengi kulabesilisa njalo baphila impilo ende okwenza bebe banengi. Ingcwethi ecubungula amanani abantu William Frey owenhlanganiso yeBrookings Institute wahlolisisa ukuba bazavota njani abesifazane ngomnyaka ka-2024. Abesifazane abangayanga emakolitshini abavame ukuvotela ama-Republicans kukhetho lukamongameli baza kuba bephansi kwesilinganiso sokungamashumi amane ekhulwini i-40%. Ngomnyaka ka-2012 abesifazane laba abasebenzayo babaphoze ingxenye yabavoti bonke. Ngomnyaka ka-2012 abesifazane abamhlophe abangahambanga emakolitshini bafika ku-48%. Okwamanje baphansi ka-38%. Kusenjalo liyanda inani labamhlophe abafundileyo abavame ukuvotela ama-Democrats. Bafika kusilinganiso songamashumi amabili lantathu ekhulwini 23% kukhetho luka-2012. Ngomnyaka ka-2024 bayisilinganiso sokufika phose amajuma amathathu 27% kulabo abazavota. Lokhu lifana inani labansundu labohlobo lwe-Hispanic abazavota. Ezabelweni lezi kukhanya likhuphuka inani labesifazane abamhlophe abafundileyo. Liyehla inani labangafundanga. Ngubani oncintisa kukhedoza khanga abesifazane abaningi ukuba bamvotele? Abesifazane benza izimanga ngokhetho lwama-midterms ngomnyaka ka-2022. Iningi labesilisa bavotela ibandla lama-Republicans, kodwa abatsha labesifazane kabavotelanga ibandla leli okwakukhangelelwe ukuba lizanqoba okuzwayo kukhetho lolu. Udaba lwamalungelo okukhupha izisu lwenza abatsha abaningi bavote ngobuningi babo. Kodwa udaba lolu lukhathaza kakhulu abesifazane abaleminyaka yokuzalwa edlula 50. Uma sinanzelele kubandla lama-Democrats kukhanya engani ukuvikela uhulumende okhululekileyo ukukhupha izisu kanye lokunye okuhambelana nalokhu kuyaqakathekisa kakhulu. Kodwa kuningi okunye okwehlula abahlola ezokhetho ukuba bekuhlele kahle. Abesifazane abafundileyo bavame ukuvota okwedlula abesifazane abangafundanga. Uma kukhona okuqakathekileyo, uyabona kunika abantu intshukuntshu ukuba silo wesifazane kungenza ukuthi babe baningi abavotayo. Abesifazane babe ingxenye yabavotayo ngokhetho lukamongameli olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020. Njengehlala yenza, ovotelwayo nguloyo oyabe elabantu abaningi abamvoteleyo ngobuningi babo ngomnyaka ka-2024. Nanko-ke, lizizwele abesifazane baba ingxenye 50% yabavota kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2020. Njengehlala yenza ozanqoba kukhetho lomnyaka ka-2024, kumele abe labantu abaningi abavotayo, njalo ivoti yabesifazane iqakathekile kulolu khetho.
Yes, abakhulu Tabuka Ncube ungathini lokusasa. Wezempila kahle namhla sixoxa ngomkhankaso wokulwisana lesifo sembukuzane yebele we-Breast Cancer Awareness Month oqhutshwa minyaka yonke ngomfumfu. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke eye-World Health Organization kumbe i-WHO ithi kuqakathekile ukukhankasela ukulwisana lomkhuhlane lo isithi kulabantu abedlula izigidi ezimbili 2.3 million ngomnyaka abatholakala belomkhuhlane wemvukuzane yebele. I-WHO ithi umkhuhlane lo uhlasela kakhulu abesifazane loba utholakala njalo kwabesilisa. Lonyaka umkhankaso we-Breast Cancer Awareness Month uqhutshwa phansi kwesihloko esithi No One Should Face Breast Cancer Alone. EZimbabwe uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle luthi kulabantu abedlula amakhulu amahlanu 577 abahlaselwa umkhuhlane lo kusukela ngozibandlela kusiyafika uNhlangula ngomnyaka ka-2023. Phakathi kwenani leli abedlula kancane okuyisilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini i-33% babelemvukuzane yebele. Ngesikhathi kuqhutshwa umkhankaso lo owake waba ngumsekeli womkhokheli kahulumende uDokotela Thokozani Khuphe uthi kumele abantu eZimbabwe balisane lomkhuhlane lo njalo abalawo bahambe ezibhedlela ngokuphangisa.
sikhathi siyahlaselwa ubaba yahlaselwa mama so kuqakathekile ukuthi sizibamba bamba amabele ungathola ukuthi ibele lakho lile liqubo ngalusisiyo kumbe seliphuma amanzi kumbe lifotokile eceleni okuthiwa yidimple kumbe selilikhulu ukwedlula elinye ibele ungathola nje kule nto ongayizwisisiyo emabeleni akho osugijima uhambe esibhedlela ngokubana ikhensa ingananzelelwa masinyane iyelapheka.
UMakhuphe uthi kumele uhulumende abe lemitshina yakulezi insuku eyokuhlola umkhuhlane wemvukuzane.
Kumele ukuthi iZimbabwe iyenelise ukuthi ilaphe iyelaphe ikhensa. Yikho ke kuqakathekile ukuthi iZimbabwe ithenge imitshina emikhulu osithi labo PET scan.
Kulabanye abaphepha kumkhuhlane webele abathakazelela umkhankaso we-Breast Cancer Awareness Month. Omunye wabo ngudokotela Mildred Mkandla oseleminyaka edlula amachumi amabili 21 waphepha kumkhuhlane lo.
Umkhuhlane oyisabekayo kakhulu. Abaningi bayafisa ukuthi batshele abanye ngalo mkhuhlane. Kambe njalo bakhona abanye abantu abafihlayo ukuthi banayo lo mkhuhlane. Iyakudube ke lokho ngoba abantu bagcina umkhuhlane wokumemetheka uzwe ubabulale laba abantu.
Abezempilakahle bathi imvukuzane yebele ilandela esibeletho ehlasela kakhulu abesifazane. Udokotela Mafios Siyamuchembu, umqondisi wezempilakahle kobulawayo ekuhlangothi lukahulumende, uchasisa ngesimo lesi.
Eyakuqala imvukuzane yomlomo wesibeletho, cervical cancer.
Uphenyo olwenziwa ngabeZimbabwe National Registry ngomnyaka ka-2019 lwaveza ukuba abesifazane abalichumi lambili ekhulwini bahlaselwa imvukuzane yebele kodwa ehamba phambili ngeyesibeletho. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Singakangeni kulezo phela esithumela zona kuWhatsApp indaba zenu. Sike sikhangele ezemidlalo. Iqembu lenguqu eleZimbabwe Warriors linqobe eleNamibia 3-1 emdlalweni osanda kudlalelwa kweleSouth Africa weGroup J 2025 AFCON qualifier. EleZimbabwe selile miklomelo esitshiyangalombili kugroup le ekhokhelwa ngeleCameroon elinqobe eleKenya 1-0 namuhla. Kule mdlalo ezayo kusukana ezilandelayo. Yes, ke sizwe omanje isikhathi sesisaziyo esabalaleli.
Sayibona abasakazi abahle, sayibona Studio 7 esithandekayo. Ngalithanda wonke, ubingana nomntungami nomkhungu lapha edamu homolanti. Hayi, ati bateka njalo. Cala sike lifunde ama-audit bantu lathi, like sifunde ama-audit. Ngiyazi ukukhumbula la indaba ezinduna la uDisi Shwelani imoto ukhuluma ngazi ngeze imoto nemali eyokuyenzani eyokwenza bayakhuluma labo bani bayakhuluma labo bani vele ngicela izinduna ziphume ihleleni leli ukuthi ziyalungisa indaba ke ground kanti bona abazali babaka bafaka bona bezinduna beze bekhethe kuba izinduna anti bakhethe ezikhundleni zabo isabo sebejolisa bebulaye ground batshela abantu bezitini thina sifuna umuntu owabulalayo kuqala before sizokhuluma lento mabe salinda imoto belindile umuntu owabulalayo abantu ground yiyo simfuna ukuqala before sizokhuluma lazo mabe ngalawo umuntu ozibulalayo kabayekeli.
Studio 7, salibonani, salibonani lonke basakazi kanye nabalaleli kuzindawo lezindawo lapho elikhona. Yebo, okhulumayo engu-Agripho kaSibuyeni. Hayi, ma kungaba lethuba lokuthi le meseji ifike, bengicela mpela lidlulise endlebeni zikamnangagwa. Ngifisa ukuthi ifike endlebeni zikamnangagwa. Ngingomunye wabantu abalwela ilizwe. Kodwa indlela sesenza ngakhona sengathi lizwa lilwela eyedwa kasasazi ngoba le tshintsha sinika yona asikhona ukuphila labantu abethu labazukulu. Yazi osinika into angathengela chukela, into angathengela chukela. Siyamcela ke njengomuntu omdala sekhulile acabanga ukuthi ilizwe lelabuya njani, sasibanga sasisebenza njani. So maye selahla abanye abantu ngaba indlela endleni na ngoba kasasazi ngiphela kasasazi. Kunje nje umgabelo waba wahamba kodwa umgabo wayekwazi ukunika abantu into yokuphila. Sasikwanisa ukuba legrosa leyokuphila inyanga yonke. Manje yakhe avela akukwani nje lathukela, akukwani nje lathukela. Kazame nje ukubona iplani, singabantu siyaphila la silezidingo, asicabangele nathi. amandla etangaka esasebenzisayo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Ulive talk lingakhohlwa namhlanje sixoxa ngomkhuhlane wempox osanda kuqhamuka eZimbabwe. Sakehlukane sesikhangele nje okulutshwani ke kunokade kukhokhela. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe kuze anqabele ukumemetheka komkhuhlane wempox. Siqhubeke lapha uhlelo lwethu namhlanje. Olivalisa ngenjabulo ngumthembu ozithembayo uGibbs Dube. Lingakhohlwa ilive talk yalandela.